wagcina isihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngokwethulwa kwemibiko lezemisakazo eyeZimbabwe Parliamentary Information and Broadcasting Services. Umnumzana Priest Dubeko Sibanda uchasisa abakwenzayo.
Yakhamba ngakho ngumthetho okuthiwa khona iZimbabwe Media Commission Bill, okungumthetho ozama ukuthi unike amandla kulawa malungelo afakwe phakathina kwe-constitution yeZimbabwe ku-section 61, ukuthi ke lawo malungelo ke ebonakale esiyalungisiswa lapha ku-ground ukuthi etholakale senzakala. So yiyo ke i-bill esihamba ngayo kuthiwa iZimbabwe Commission Bill. Senza ama-public consultations, qalisele izolo eGweru, namhlanje silapha koBulawayo, kusasa kuyavuka sisemaSwingo, sisuke eMaSwingo ngolwesine siyabe seMtare, sesiqeda ke eHarare ngolwesihlanu. Sibuza abantu ukuthi bona leli bili balibona njani ngoba ngumthetho wabo.
Uyaqhubeka uSibanda olilunga ledale lephalamende emela iBinga North uthi izakhamizi zakoBulawayo kukhona ezikusolayo ngalo umthetho.
Sisebenze kuhle kakhulu. Okwakuqala abantu bakhulumile okuyikho abakusolayo ngaleli bili. Okwakuqala bathi bona iZimbabwe Media Commission yona ngokwayo i-chapter 12 institution, okusho ukuthi ngeyinye yama-commissions okufuze ukuthi asekele umbuso womuntu wonke, umbuso we-democracy. So ke bathi bona nxa kuthi kusiba njalo ke kusho ukuthi uminister kakufuzanga engenele ngaphakathina kokusebenza kwaleyo commission. Ikufuze i-commission izimele yodwa. Bathi uminister kulokho ukuthi khona uminister uyancedisa ukuqatshwa kwezisebenzi ezaphezulu khona ngale kuleyo commission, kungayenza ukuthi ama-commissioner engasasebenzi kuhle ngoba laba bantu phela ngabantu abaye beqatshwe nguminister. Abantu njalo bathi bona uminister kakufuzanga abe lelungelo langamandla ukuthi i-commission nxa isenza i-inquiry yayo uminister ethi hayi manini lingakwenzi lokho, but i-commission kufuze iripote edale lephaliyamende hathi kuminister, ngoba idale lephaliyamende yilo elilabameli babantu. Uminister kakhethwanga ngabantu, uminister wabe wakhethwa ngumuntu oyedwa, so angeke wamela amalungelo lezifiso zabaningi.
UNobesuthu Ngwenya ofundela ukuthapha indaba eZimbabwe Open University uthi umthetho obunjwayo upha umphathintambo wokwethulwa kwemibiko amandla amaningi.
Ominista beZimbabwe bayandiswa ngokukhethwa ngokuwazi umsebenzi, bajayele ukukhethwa ngokuthi bavela kuluphuhlangothi lwezombusazwe. Ngakho-ke khona lokhu kuyabangela ukuthi uminista engasebenzi ngendlela, yikho siyabe singafuni ukuthi uminista abe involved ngoba akasoze akwanise ukuthi abe objective ngendlela azayenza ngayo umsebenzi wakhe.
Usomabhizimusi osakhulayo uNgonizashe Koloke uthi abasuthiseki ngokubotshwa kwentatheli zindaba lapho zithe zephula ilungelo loluntu.
Ekubotshweni kwabonozindaba ngiyazi ukuthi esikhathini akuze kwenzakale ngendlela e-right, but ayisizo zonke izikhathi ukuthi umuntu uyabotshwa nje kungela nto ayiphambanisileyo. Kulezikhathi lapho esingatholi khona thina engingathi yikusuthiseka njengomphakathi, lapho bona onozindaba ababhala khona okungayisiko ngendaba ezenzakalayo, ukugcina kubangela ukuphazamisa impilo zabantu abaningi kanye namabhizimusi.
Ikomiti yedale lephalamende ikhangelele ukubuyela njalo edale isiyahlaziya imibono kaZulu iqondisa iZimbabwe Media Commission Bill kulandela leyo mibono. Intatheli zindaba kulo umhlangano zisole ukuqonga kwenhlawulo yokuphiwa imvumo yokuyaloba ngezokhetho ezemidlalo lokunye zisithi inengi kakhulu. Ziphinde zasola ukungaphathwa kuhle ngabezomvikela labalondoloza ukuthula emihlanganweni bethi balobandlululo ikakhulu kulabo abazimeleyo labasebenzela uhulumende. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.